Olamukela emoyeni ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bonani ngicina ukubuyela kumnyaka ka-2008 of which kwakungasomnyaka omuhle. Angikholi ukuthi anyone eZimbabwe angafisa ukuthi sibuyele kumnyaka lwano ka-2008.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuqakathekile ukuthi inkokheli zelizwe ezintsha ziphumele egcekeni ukuthi zilamaqhinga bani okukhokhela ilizwe.
Ngibona ngani mina ngamazwi ahlakaniphile kakhulu nxa bethi abanqotshiweyo kufanele bavume kuqhubekelwe phambili, senze eminye imisebenzi efanele yenziwe elizweni. Ngibona niqakathekile njalo abakutshoyo nxa bekhangelisisa ukuthi wonke abanqotshiweyo bangene ekhetheni lolu besazi njalo bekhululekile.
Inhlanganiso ye-National Constitutional Assembly ithi amabandla anqotshiweyo kukhetho leviki edluleyo kumele avume ukuthi awaphumelelanga ilizwe liqhubekele phambili. Obekhokhela iqula leBotswana ebelisiyananza ukhetho eZimbabwe uMnumzana Mophathi Merafe usechaze ukhetho lolu njengamadlwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuqakathekile ukuthi inkokheli zelizwe ezintsha ziphumele egcekeni ukuthi zilamaqhinga bani okukhokhela ilizwe njengoba ukhetho soludlulile. Zithi inhlelo bani ezilakho ukuvuselela inotho yelizwe. UNothando Spanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela yokhetho lolu etshiye ibandla leZANU-PF linqobile kanye lomongameli waleli bandla ethole elinye njalo ithuba lokukhokhela ilizwe okweminyaka emihlanu ezayo isilethe imbuzo kuZulu ukuthi kuyini osekuzenzakala kumizamo yokuvuselela inotho yelizwe kanye lokubumba ubudlelwano obuhle lamanye amazwe. Lanxa nje umumo uthule, iningi kuZulu alazi ukuthi kwenzakalani elizweni lokhu kuphele ukhetho. Unkosazana Precious Mumba oyisakhamuzi koBulawayo uthi uzwa elokwesaba nxa ekhangela impumela yalolu khetho ngoba engazi ukuthi kuhamba njani elizweni njengoba kungela okhulumayo lokhu kwethulwa impumela yokhetho kodwa bazwa ngabasiki bebunda ukuthi kulokukhonona ngempumela le. Uthi kuqakathekile ukuthi izizalwane zakuleli zihle zazi ukuthi uhulumende ujongeni ukuze abantu bangaqali ukukhipha imali zabo emabhanga lokuqeda ukudla ezitolo bese saba umumo ka-2008 ngoba bengazi ukuthi kwenzakalani.
Bonani ngicina ukubuyela kumnyaka ka-2008 of which kwakungasomnyaka omuhle. Angikholi ukuthi anyone eZimbabwe angafisa ukuthi sibuyele kumnyaka lwano ka-2008. Sesile minyaka engu-33 besipromisa khona lokhu kungela nto eyenzakalayo, actually kuba worse. So amboni ukuthi okutsha bangakwenza yikwini after iminyaka engu-33 beyehluleke.
Osakhulayo uMnumzana Jerry Skhosana uthi kazi ukuthi yiziphi inhlelo ibandla leZANU-PF elilazo lamhla ezingathuthukisa ilizwe ngemva kokwehluleka lokhu ilizwe lathola uzibuse. Uthi lezi zithembiso zokusa inotho kwabensundu i-indigenization zehlula ukuthela izithelo ezithuthukisa impilo kaZulu wonke, kungakho engaboni ukuthi kuyini okutsha okumunyethwe yilolu hlelo.
Okufunakalayo ukuthi kuthiwe abantu abangu-1 million ba-empowered. But sesikhangele ukuthi ba-empowered ngani? Uzafica ukuthi ba-empowered ngekuthola imali yokuthengisa kumbe ama-frozen lezinto ezincincincu ezinjalo ezingathuthukisiyo umuntu empilweni. Ikakhulu sikhangele ukuthi abatsha lezi nsuku indaba yokuthatha indaba enzima, inzuzo etholakalayo kumali ye-indigenization le asomali sibile ngaphathisa umuntu ukuthi kudala aqalise imuli esiya phambili.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Jennifer Mpofu uthi yena ubekhangelele ukuthi ilizwe ngemva kokhetho likhumisane umlotha lamazwe angempumalanga kodwa okwakathesi sesesaba ukuthi ubudlelwano lobu bungadilika buqhubekela phambili kugcine sokusetshenziswa imali yelizwe leChina.
Kulesuku esaba kukhulu ukuthi khona ilizwe lethu salibona futhi selibuyela back to 2008. Sesiqasa ukudubeka ukudla susithi ufike esitolo uthole sokule tissue kuphela njengalapha ungasela kudla. So yinto esiye saba kakhulu lokuthi siyabuyela futhi back sesihawula singanamsebenzi even though besipromisa besithi ye empowerment indigenization konke lokhu siyakubona ukuthi bayakhuluma ngakho but indaba belokhu bengakwenzi isikhathi sonke lesi njengoba yibo ababebusa vele.
Umongameli uMnumzana Robert Mugabe uthole phezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini 61% kukhetho Wathi umnumzana Morgan Tswangirai OMDCT wathola phezu kwamachumi amathathu ekhulwini i-33%. Iningi selikhangelele ukugcotshwa kusemthethweni kukamongameli, lanxa nje ibandla le-MDCT likhuphe umbiko othi aliyukuphatheka kuhulumende lo ngoba likholwa ukuthi ukhetho aluphathwanga ngendlela. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.